Iningi lentsha kulendawo lithi alivoti ukhetho lukamhla ka 23 Ncwabakazi ngoba benganandzwazi inkokheli uAkhona Ntshuma oleminyaka engamatshumi amabili lanye yokuzalwa 21 ngomunye wabangelathemba lokhetho lwalonyaka.
Awu sincedi ngalutho la. Ya abantu besithembisa amanga bethi bazasincedisa, hayi akulo.
Omunye njalo othi asoze ahluphe ngovota ngumelusi Moyo oleminyaka engamatshumi amabili.
Ngarejistele ukuvota kodwa angeke ngivote. Hayi basincedi ngalutho.
Utshona uzawunceda abancedwe tu nini ama-youth man?
Ama-youth.
So afuna uvota.
Uvuyisile Ndlovu ngomunye osakhula othi cha kavoti.
Nge 20 years kuma elections angiboni ukuthi ngingavota ngoba sithola izithembiso zamanga. So sithola izithembiso zamanga kahle kahle thina sebe sikhangelele njengama-youth sebe sifuna ukuthi maybe kube lo ma-courses esiwayenzayo yabo kusibe le zinto esizitholayo nje ezosincedisa ngoba athi singihleli anginalutho engilwenzayo empilweni.
Uthobekile Juma uhlala eMpophoma uthi abahlali balendawo bakhala ngento eziningi ezibahluphayo.
Sikhala ngamagetsi ikakhulu emagetsini, asila magetsi amanzi, imigoqo yethu ifile. Lokungcono nje kwesesibhedlela njengoba clinic ukuthi sabe singenazi imali, thola ukuthi umntwana uyagula kuyafunakala ama $10 asilayo, thola ukuthi ngiyagula kufunakala imali angilayo angisebenzi. Ngiyakwazi ukuthi ngizovotela ubani kodwa ngilesifiso sokuthi sicela ukuthi asiqhubele izikhalo zethu kuhulumeni wethu. Ngoba asilabo abantu abazasikhulumela kabanzi kuhulumeni wethu njenge-youth namhlanje.
Unkosikazi Simelo Inkosi Moyo yena uphambana labanye ethi uyavota ngeviki ezayo.
Sisakhangelele njalo siyathakazelela kodwa silezikhalazo njengabomama abatsha silezikhalazo. Asila mgwaqo, imgwaqo ifile, akula msebenzi, asila lapho esisebenza khona. Abaningi sebengayekeliswa izithembiso ezingaphutshiyo, sebengayekela ngezithembiso ukuthi asilitholi usizo ngendlela esikhangelele ngalo, asilitholi usizo ngendlela esikhala ngalo. Sicabanga ukuthi kuthiwa uma ungumntwana ungakhala, kuthohlwe uthuliswe khonapho khonapho. So thina sikwazi ukuthi sithuliswa nini, sinjalo sizathula nini.
Abancintisa kukhetho bemele amabandla abo kulesi sigaba bathembisa okuningi. Umfundisi Sihle Mzenda we-Freedom Alliance nguye yedwa wesifazane uncintisa kulesi sigaba.
Mina ngingumuntu wesifazane ngikhuthaza abanye omama ukuthi kasisukumeni ngoba ukusukuma kwami ukungivotela kwenu kufanele lokuthi lani liyavuma liyasukuma lingomama. Isikhali esingasetshenziswa ukuguqula lesi simo. Ngibona ingathi mina ngithembisa ukuthi omama kuzaba le women empowerment. Sukuma ngingomunye wabomama to give an example to women ukuthi bomama isikhathi sethu kumele sisukumeni.
Umnumzana Patton Tafumanei yena uncintisa ezimele yedwa independent candidate uthi engavotelwa uze guqula lesi sigaba.
Mina ngiyinzalo yaseMpophoma leMzilikazi, ngibuye ngenhliziyo yami yonke khangelanini izinto esihlala kizo emabuthweni. Abantu bashiya ama-bathroom lama-toilets singene, izitishi ziyadubuka, abantwana bayafa ngenjengu, amaclub lapho ekade sihamba khona kufile, imigwaqo ifile, amanzi kakula, amagetsi akula, imisebenzi kakula, amafactory avalile. Kavotela iparty, votela nini independent candidate.
Osakhulayo uAdmaya Masikati uzamela ibandla lezanu PF uthi uzaletha ubambana emphakathini.
Ngizasebenza gadalala nabantu bonke abaseMpophoma, kungakhathalekile ukuthi uvela kuliphi ibandla, kungakhathalekile ukuthi ungubani. Indlela enza sebenza ngayo ngiyokuthi abantu bonke abaseMpophoma Mzilikazi constituency sizabe sisebenza labo. Ngizakhipha ibhatshi lokuba yimemba yezanu PF kodwa ngibe ngu-MP wabantu bonke jikelele.
Uncintisa emele ibandla le-Citizen Coalition for Change TCC uMnumzana Desmond Makhaza uthi ibandla lakhe lizaletha intuthuko.
Sifuna izikolo ezintsha njengoba ngike ngakhuluma phambilini ukuthi we want new schools. Kumele sibe le-ICT abantwana bethu bebe lamakhompyutha befunde amakhompyutha. Akusela nto eyenzwayo elizweni kungela the use of ama computers. So, kule ndaba esifisayo kakhulu ku region yeMathebelele. Issue a devolution. Leyo ndaba is a very critical and important issue within the region.
Ukukhangazela ukuthola usekelo lokuvotelwa kukhetho lweviki ezayo luka 23 Ncwabakazi ngamabandla ezombusazwe luqhubekela phambili kobulawayo laseZimbabwe yonke jikelele. Abamabandla ezombusazwe aphikisayo labenhlangano ezizimileyo bakhala ngokuqonga kwezinhlakalo zodlakela lokuthiselwa kwabalemibono ehlukileyo kule bandla elibusayo. Ngiyimele Studio 7, ikhamera mu Ezra Jesus Banda.